angazi ukuthi yena kulukhuni ngapi. Yebo phela asikubalekele ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo. Kuyatholakala khona kwana njengoba sikhangelele umbono lo khona we-corruption yensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhona ukuthi imibo elizwe nemithetho ekhona elizwe hhayi kayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe. Andazihlanganile lohlupho konke lathi nabo bani bani bayamayina, asazihlanganile lohlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bancedishe, bathole ama-license, bathole yonke into. Kona nje abantu bethole ama-licenses izinto abantu abazimele bodwa abangasho ama-companies abanye abaprojectayo besenza nje bathola nje ama-license babanjwa kuhle kakhulu kugatha lwe-ministry ye-mine.
Abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo phela velube lo mgodi awulaqinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani, babaya bekuzompolela abanye abanye abakuchayayo into ezinjalo. So ungazani kulohlupho khona
khonaokhiphi kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonokho, kungakhaleleli igovu lakhona ngelakobani, but amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini nangikubona khona kwezikhathi kwakusenzakala kwakulamanye ubaba mhlambe ngebizo wayetwayethi engezwa kuthiwa igoldi ligobhoze kwenye indawo sithiyathi indawo yakhona ngeyakhe nani 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 nani, kodwa wagcine sekhuzwa izinduna umuntu wakhona naloyo lisaga wayezama ukwenza into ezinjenazene. But asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kuba khona vele, but lezo yizigangi phela kithi zenza umsebenzi wokubhanga, siphambanisa imihlelo yokuthuthukisa ilizwe.